Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Na kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 18 kumpalakazi 2021 igama ngontungamile inkomo ezihamba phambili kubhubhe abantu abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abedlula inkulungwane ezimbili 2138 belomkhuhlane lo. Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usebanje umkhuhlane we-COVID-19. Inhlanganiso yezisebenzi iZCTU ithi ikhisimusi yalonyaka iza kuba nzima kakhulu kwabanengi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi bedlula inkulungwane ezimbili ababanje iCOVID-19 eZimbabwe izolo 2138 luthi njalo kubhubhe abathathu. Lokhu kukhweze inani labaphethwe yilomkhuhlane kathesi lisuka kunkulungwane ezingamatshumi amathathu 30,705 lisiya ku-32,626. Asebefile sebezinkulungwane ezine ezilamakhulu edlula isikhombisa 4,738. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo njalo bedlula kancane inkulungwane ezilitshumi lambili 12,059. Abahlatshwe esibili baphezu kancane kwenkulungwane ezilitshumi 10,080. Abalaliswe ezibhedlela ngenxa yalomkhuhlane esikhuluma nje bangamakhulu amabili alamatshumi amane lambili 242. Kusenjalo umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ubanje umkhuhlane we-COVID-19 izolo. Iofisi kaRamaphosa ithi uqale ukungezwa kuhle ngemva kokuphatheka kumbuthano wesikhumbuzo sowake waba ngumongameli phansi kombuso wabahuquluzi umnumzana Frederick de Klerk. Kodwa ithi usesimeni esihle njalo uyelatshwa. Yena uRamaphosa uxwayise abantu abalokhe bengakahlatshwa ukuthi benze njalo ukuze bavikeleke. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-African Diaspora Forum uDokotela Vusumuzi Sibanda.
Lokho kuyinto ebifanele mhlawumbe ukuthi buke ukuthi izokwenzakala ngoba kukhona abakhokheli kumbe ake ngithi ominista abanjengomtswaledi abaye batholakala nabo bene-corona emalangeni okusho ukuthi ngoba ngabantu abahlala behlangana okusho ukuthi lokho kungaba impangela eyenza ukuthi ndagcine esulekile.
Uthi ubaba uRamaphosa ukufunyanwa kwakhe elo mkhuhlane lo kumele kube yisixwayiso kulabo abalokhe bengakahlatshwa ukuthi bahambe bayehlatshwa. Ubona bephakamela phezulu yini abantu?
Angicabangi ukuthi abantu abaningi abangahlatshwa kungoba beneyinsolo ngoba kuneyinkulumo eziningi kakhulu ngokuhlwaza, kanti njalo khonokho kwenza ukuthi abantu abahlatshiwe esikuthola lapha ebantwini abaningi ukuthi abantu bayakhalaza ukuthi ukuhlatshwa ngathi akubanikezi ukuvikeleka kulo mkhuhlane. Kungakho sibona nje abantu abaningi lokho bengathi badonsa inyawo, kodwa kasikaboni ushintsho oluningi. Kodwa kwezinye indawo khona kakhulu kuleli vikelo sike sabona amanani engathi ayakhuphuka abantu besiyohlaba.
Unga ngathi ukutholakala komkhakha omutsha lo owe Omicron kubethusile yini abantu umhlawumbe labo ekade bengafuna ukuhlatshwa ungathi sokutshintshile sebe siyahlatshwa na
ukutholakala komkhakha lona owe Omicron kasibona ukuthi mhlawumbe kungenza ukuthi abantu bethukile kodwa khona yebo abantu bathi babonile kuvela imikhakha emiyehlukileyo ngakho kasikaboni ukuthi kukhona inguquko ngendlela abantu abaziphatha ngayo
kuyini ongakukhuthaza abantu
abantu singabakhuthaza ukuthi balalele abezempilo nezixwayiso nokukhuthaza kwabo ikakhulukazi ngokuthi bayogoma njalo baziphathe njani ukuze bangabhebhethekisi ukuthelwana kwalo mkhuhlane
uDokotela Vusumuzi Spanda ngowenhlanganiso ye-African Diaspora Forum sixoxela ekwele South Africa Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU ithi ikhisimusi yalonyaka izaba nzima kakhulu ebantwini abanengi ngoba kabala mali ngenxa yokutshabalala komnotho okuqhubekayo kanye lokuhlasela komkhuhlane weCOVID-19. Sixoxele nobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Jafet Moyo.
Singena ke kulikhefu siphakathi kwe-lockdown. So ngumnyaka ke onzima u-2021 okwedlula ke u-2020. Ngoba phela u-2020 kwakungani sokuvulekile ke mbijana kanti ke ku-2021 kuyabe kuvaliwe xa sikhangela ekuhamba-hambeni kwabantu loba nje izikhathi zokuvulwa kwama-shops singani ziyekethisiwe xa sikhangela i-curfew isikhathi eqala ngaso sibona ingane engathiwa kona i-curfew ingcono iyavumela laba bakhona ukuthi bekwanise ke ukuthenga-thenga behamba-hambe kodwa ke siphakathi kwayo phela i-COVID-19 ilokuhlasela sikhangela inombolo ziyakhuphuka singazi kusiyafika lelo langa elekhisimusi ngokwalo ukuthi bangakike abasabe sebehlaselwe njalo siyabe sesikusibanga siphi
Izisebenzi zikahulumende ziphakathi kokuthola amabhonasi azo kumankampani azimeleyo khona kwenzakalani
okwenzakala ku public service kusuka ke kube yikho okulandelwayo ku private sector esikhathini esiningi xa uhulumende enika iholo laba ku private sector labo bayenza okufananayo esikuzwayo ikuthi amakhampani lawo ayabalwa abathize bathi hayi kube lobubelo baza zama ke ukunceda izisebenzi zabo abanye bayakhala njalo akufanani kanti ke kujwayelekile nje ukuthi kungafanani abakhona abatholayo bakhola abangatholiyo so ku private sector singathi sithola ke ama mixed reactions ama employers asithi hayi kunzima asoze bekwaniseke ukunika lutho abanye besithi hayi bazanika lapha abakwanisa khona
Abaqhathi kukhona yini ongabakhuthaza kumbonga abaxwayisa khona mayelana ngeholo lezisebenzi
Abaqhathi siyabaxwayisa sibili siyazama lapho sikwanisa khona ukuthi sibazise ke ukuthi ukuze phela umnotho ukhuphuke kube le demand ama products abo ke lama services abo ke akhuphuke kuqakathekile ukuthi izisebenzi zibe le mali yesikhwameni nxa ufuna ama sales ukuthi akhuphuke akula abanye abantu abangathengi ngaphandle kulabo bantu ke abakusebenzelayo so siyazama ke ukuthi sixwayise abaqhathi ukuthi asincedisaneni ke ukubooster ke ezomnotho sincedisana ngokuthi sibone ukuthi siyabhadala ngesikhathi esiyiso njalo siyabhadala ngemali elohlonzi njalo siyabhadala ke ngesikhathi okufanele izisebenzi zithole ke imali ukuze phela imali le iphenduke njalo kube yiyo imali ezakwakha ke ezomnotho so kuqakathekile ukuthi sincedisane ke ku aggregate demand ukuthi ama products ethu ke athole abantu abawa gijimelayo ikuthi abantu babe lemali esikhwameni yikho esikucebisayo ke kubaqhatshi ukuthi hayi asibopheni ibhanti okufana nayo okutholakeleyo asikusheni okufana nayo sithwale lumsebenzi kanzima ndawonye kungabe luluhlo lulodwa nje olukhalayo abanye behlezi kakuhle so siyaxwayisana sibili ukuthi hayi umnotho nje loba ubungakaze ube ngcono kodwa ke kasikhangelanini phela ukuthi bakhona ke abaphasi kakhulu bangancediswa ngayiphi indlela
umnumzana Jafet Moyo ngonobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU Amalunga ezanu-PF azancintisa ukhetho lokudinga inkokheli yalelibandla ezabelweni aphakathi kwemikhankaso yokudinga usekelo ethembisa okutshiyeneyo. Omunye wawo ngumnumzana Belief Gawule ofuna ukuba ngomgcinisihlalo wezanu-PF eMathebelele North. Okwamanje isikhundla lesi siphethwe ngomnumzana Richard Moyo ongumphathi ntambo kahulumende obona ngokwenzakalayo kulumango. Lanxa iZANU-PF ingakatsho ukuthi luza kwenziwa nini lolukhetho lubikwa solusondele. Sibuze uGawule ukuthi kungani edinga lesi sikhundla.
Ayisini nje ngingugawule ngithe ngasukuma ngathi ngifuna ukuba ngu-chairman we-province. Hayi, ayisiyo into ekade ngingayenza leyo. Into enzima kakhulu ukuthi umuntu asukume simile ethi ngifuna ukuba ngu-chairman we-province. Uyaqalisela ngabe umsebenzi omkhulu kangaka. Okube khona ukuthi ama-districts ethu eMathebeleni North bemelwe ibukhokheli bepati abe yiyo angicelayo ukuthi kangime ngibambe lo umsebenzi. Akuqalanga kathesi uqale nje kumnyaka lwana ophelileyo balokhu bekukhuluma nje bekukhuluma bekulinganisa kuthe kathesi sokusiya esikhathini sokuthi sokusondele kwangikhona kuvuthwa i-Women's League layo yahlala phansi yakhulumisana yakhokasa neyangilanda yakhulumisana lami kwazokuthi labo ama-representatives amanye ama-DCs angilanda ahlala phansi bayenza i-caucus bangibiza bahlala phansi lami bangikhetha njalo ukuthi kangikhokhele i-province ye-Matabeleland North abantu bababonayo ukuthi engxa ubani lwana singamfaka laphana ngasenzela ngcono ubani lwana singamfaka laphana senzela ngcono usekelo engilitholayo kuma-DCs la luyangithokozisa kakhulu njalo ngizimisele ukuthi umsebenzi lo onzima kakhulu kangaka ngiwuphakamise ngimele abantu bonabo abayibo abangikhethileyo.
Kuyini okuthembisa abasekeli bezanu-PF lubana bethe bakukhetha?
Kule daba lwe-devolution intuthuko ezigabeni kulo daba lwe-empowerment ukuthi sinanzelele ukuthi abangabethu labo siyabancedisa ukuthi banothe kube sokusithi ke lokudaleka kwemisebenzi. I-devolution yinto enhle kakhulu ikakhulu thina njengabantu be-Mat North esilomnotho omkhulu kakhulu omningi kakhulu kwi-province yethu ezemvelo zethu lani lento ngathi kade sikule gwayisha ngani i-projects leyana hayi i-province yethu vele yona inothile xa sesikhangela nje ama-provinces elizweni i-province yethu inothile kodwa ke ngokunjalo kumele imisebenzi ibe kakhulu ngiyabona aba abantu besesigabeni sethu asiyali ukuthi abanye abantu bengafika yabo bevela kwamanye ama-provinces bezoyenza imisebenzi yabo abalobungcwethi kiyo njengamadokotela kumbe lani lani abafundele leyo msebenzi esiyabe singalabo kodwa eminye imisebenzi yabo wonke wonke leyo ngiyabona aba abantu besigaba sethu khonapha ezigabeni zethu so sifuna ukuthi i-devolution siyiqinise ngifuna ukuthi ngiqinise kakhulu indaba ye-devolution and indaba enjengale kwezinye izigaba nyananzele intontanga ama youth anothile kakhulu thina siwe sesimangala ngapha kithi kwemale madebelele north ama youth ayaswela ama abayanga kodwa indawo yethu inothile kakhulu lomnotho omangalisayo
ukhuluma ngenhlelo zentuthuko kodwa bakhona abathi uhulumende weZANU PF sehlulekile kulalutho olutsha angalupha abantwana beZimbabwe
abathi uhulumende sehlulekile ngakhona kwesikwethulayo lapho kwedevolution lentuthuko leempowerment leemployment creation uhulumende phela akukhangele nxa sikhuluma thina ngedevolution naleyi sikhangela ngeprovinsi yethu eMatabeleland North Province uhulumende uyadeploya abantu ngitshele partner yadeploya abantu ukuthi bayiqhubele umsebenzi abanye abantu bengazehlulekela asekwehluleka kwahulumende kuyabe kuwehluleka komuntu kufana lokuthi unganika umuntu insimu yakho umnike wonke lamathuzi wonke lenhlanyelo angaphumela lutho kodwa unika omunye ngale asebenze aphume lo lutho sokuyachiyana ke konkwana abantu bayadeploywa bezehlulekele kwesathemsebenzini kwesho kublenywa uhulumende abanye abantu njalo ubukhokheli ephathini abanye abantu bebe ngabantu nje abangama placeholders ababambileyo kuphela bengalanto abayenzayo ngoba umsebenzi lowo esikhuluma ngawo obuchairman umsebenzi onzima kakhulu ukuthi sibili ungawusebenza ukuthi nxa iterm siyaphela ungabona ungawubalekeli ukuthi uthiye ukuthi hayi kulokunye kuyabe kungahambi kuhle uyavela ungasebenzi but nxa usebenza uzafisa ukuthi mana ngeke ngiyephumula mbijana ngenze okunye umsebenzi onzima kakhulu so uhulumende kayehlulekanga kwehluleke abantu abathile abathunywayo nguhulumende umongameli ufuna abantu bamncedise emsebenzini leyi upresident ufuna abantu abamncedisayo so ngako ke kuqakathekile ukuthi upresident athole abantu abaqondileyo njalo abazasebenza gadalala ukuthi abantu bananzelele ukuthi balabantu ababamelayo ezigabeni zabo
Umnumzana Belief Gawule ukhankasela ukuba ngumgcini sihlalo weZANU PF eMathebeleland North. Sizaxoxa njalo lalabo ancintisana labo kumalanga alandelayo. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Ikroniko ithi liyanda inani labantu abaphethwe yi-COVID-19 abalaliswe ezibhedlela. I-News Day ibika ukuba inhlanganiso elawula ukusebenza kwamagqwetha i-Law Society of Zimbabwe ithi izimisele ukumelana lemizamo kahulumende yokuyithathela lumsebenzi. I-News Zimbabwe yona ithi osanda kukhethwa ukuba isikhulumeli seZANU PF umnumzana Christopher Mutswangwa ufuna ukuba ngumsekeli kamongameli Emmerson Mnangagwa. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Salubonani salubonani basakazi nabathandi beStudio 7 ndona okhuluma uGift Sonduku Mfokalo. Basakazi nenthando ukuthi ngiyemphawule kakhulu ngodaba lolo liyenziwa nguhulumeni okuyisihluku esingakaze sibonakale kwayena umgabe ongangayenzi leyo nto. Ukuthi sengaze bephuce laba esithi ngama tax owners isinkwa ngoba usefaka uzupho ngike ngabona laphana umnangagwa iposta esithi yeye usethenga uzupho abayi 500 akuse duty ka government ukuprovide abantu nge transport uchubi ka government ukuthi create imisebenzi abantu besebenze i transport industry ufanele kube ngabantu ikakhulukazi abamnyama bezithengela amatekisi bechovise ukwenzela ukuthi belale bedlile ngoba itaxi letekisi ayikhiphayo emgwaqweni efaka uzupho itaxi yayilo driver itaxi yayile khondekitha and iconductor leyani yabe ifeed ifamily ifundisa ingane udrive uyabe efeeda umndeni wakhe ney'ngane zakhe kube ne-owner itaxi eyi-one ibifeeda imindeni eminingi kakhulu kodwa yena wakuthatha isinqumo uhulumeni sokuthi uyakhipha amatekisi emgwaqweni so ngiyacabanga ukuthi ube fanele sithathe esibhekisise lesi sinqumo sakhe sokuthi akabisele amatekisi emgwaqweni ayikho le nto yezupho yena kayicreate amathuba omsebenzi abantu besebenza hayi ukuthi etiza creator ngozupho uzupho asimdingi ngoba angiwumboni usizo wezupho abisele amatekisi emgwaqweni yabona
Salubonani salubonani basakazi beStudio 7 ngokubingelelayo ngifiselani le komadlambuze emlilini lamthi Mthanda nami ukuhlaziya inkulumo engizweni ikhuluma no uTobani Gawule baba lo bathu uGawule weZANPF ubale ukuthi ungabizwa kweZimbabwe umhlangano weDemocracy nguBiden bona beZANPF abalandaba njalo kubonisa ukuthi khona bayacindezela but engunanzelela kuye lona ubaba the way akhuluma ngakhona akalandaba ukuthi kwenzakalana elizweni abantu bahlupheka kanjani ngoba uthi kona amazwe la asilisela ukuthi ngoba sathatha umhlabathi kanti umhlabathi lo ukuphi njengoba sisemazweni thina sihlupheka kangaka abantwana bezimbabwe begcwele amazwe wonke lapha engaphandle bengenawo lo mhlabathi ukuphi lo mhlabathi owathathwayo othi kona amazwe la apheshiya lwela ukuthi thina abantu bezimbabwe bathatha umhlabathi wathathwa kasiwanga kuyabonisa ukuthi kona umhlabathi lona wathathwa waphelela ezandleni la upresident ngabhika manje mnanga kuzothela namapulazi more than 10 ubonke ama ministers athola nama plus more than 2 or 3 kodwa abantu ku ground labo abayiwo okwenza ukuthi amazwe lamanye afana nabo United Nations egcine sezama ukuthi efake ima sanctions ukuthi kona bekhulule abantu abahluphekayo ngoba kuba abantu bebengahlupheka ngasoze bephume bengaphandle kwamazwe yiyo lento efuna ukumtshelana ukuthi kona lo mhlabathi kona sinawo thina siwuboni ngoba nanku ulento uzowezana futhi omunye laphana umpofu uhamba siseqhwangela umali ngalapha mhlaba nomunye nayo lo wabe sitshona sebegijibisana nomqondisi sesevisa amaphoyisa intaba zinduna futhi bewukhwaka ngenkani ngoba bengebezani
ebingelela njalo linjani bantu bakithi linjani yonke nje njani phila abantu abaphila abantu izikhalazo nje ezinazo nje kwizikhalakhalazo ngilakho okuthi kanti thinazo zinyoni linjani ndizane ematempeleni nemigezi umgwaqo wakhona ilungisa umgwaqo wonke elungiswayo uzemashonaleni bezodwa kunomgwaqo olungiswa wasemashonaleni kanti thina imigezi ematempeleni imigwaqo yethu khambi sizandizane nje zinyonini awu hulumeni uhulumente lonjani kati so kunini into zonke zisenzakala kuqala sase kubona ive mdala ngisakhula mina kwakuthiwa kubuye odokotela abazophala ezalukazi amehlo zonke iwo zodwa zemashoneni kanti thina silazalukazi ematempeleni nemigezi ungathi ufike kuzodwa kulomuntu ozobona abantu amazinyo nto oyenza njani njani ozo-check-a imizimba abantu sodokotela ababuya ngaphandle amavolontiya bonke basiwa le kanti thina silazi abantu abagulayo le ematempeleni hhayi i-government le kumele ubheke ukuthi siyayibona isitsotsi sonke esenzayo i-40 years down the lane siyababona ukuthi banjani isitsotsi abasenzayo it's not good man kunini kanti sincindezelo kuncindezelo ezindlela lezintweni hayi khona man hayi siyabona nje kodwa kuyasihlukumeza lokho kwentuka khona kodwa siyakubona kodwa kuyasihlukumeza
studio 7 ngu-Allen Nyathi ukhulumayo ngiyale bulisa lonke studio 7 ngiyale bulisa lonke ngezindawo zonke balaleli baka studio 7 lapha elikhona ya ngizongena kule ndaba njengobaba uBiden ubaba uBiden uthethe unyathelo oluhle kakhulu ngokubana ma ubona ukuthi umuntu akalunganga abantu bake abaphathi kahle uyancindezela uyabumbizelane emhlanganweni omkhulu kangaka oqakathekileyo kubiza abantu abakhokeli abalonanzelelo labantu abayazi ukuthi baphethe kahle amalungelo abantu hayi khona lowo ncindezelo njengogawule yena nje asazi ukuthi kade umbe yena kahle kahle ngabona vele wazalelwa khona le Mpumalanga wazokhulela ngapha esindebeleni egasi lakhe asilo labantu besindebeleni uGawule lo hayi ukhohlakele mane ngumuntu omdala mane ukhohlakele Gawule lo ukhohlakele loba nje istatement sakhe esikhuluma ezokuthi izano kayibizwa nge-America itheni theni uyezwakala nje ukuthi hhayi ngumuntu ophathwa ngamahloni bagcoka amangerwane mpela baphethe amahloni uBiden ubatshengisele ukuthi ngumbuso onganakekelela abantu alike liphathwe ngamahloni bantu bezano mani nomnangagwa wenu lo leke liphathwe ngamahloni umhlaba ulibonile nonke ukuthi hhayi alinakekelela amalungelo abantu
labo bekunga
abalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. I-Voice of America ithi umanyano we-United Nations usuchotoze iziphathamandla zakwele Libya ngokuxotsha iziphepheli kulelo lizwe. I-AFP ithi umkhokheli webutho ophethe intambo zikamongameli ngemva kokugenqula uhulumende welemali uKenel Assimi Goita usethembise umanyano we-ECOWAS ukuthi uzawupha umhlahlandlela wokhetho olukhululekileyo ngozibandlela. Singene kudaba lweMelika. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 kuleli lizwe selisedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisishiyangalombili 800,000 ngokubika kwenkampani yezindaba iReuters izolo. Ithi lo nyaka kuphela sokubhubhe abantu abafika phose ingxenye yesigidi 450,000. Sixoxelo sebenza kwezempila kahle khonapha eMelika unkosazana Brenda Moyo.
Udanisayo nje ukuthi umkhuhlane lo uyaqhubeka ubulala abantu imihla ngemihla, khona sokulama vaccines enelisa ukuvikela aphiwa abawafunayo kungela mbadalo. Ngibona njalo imibiko yokuthi iOmicron ivariant le esanda kuvumbuluka yiyo engabe isibangela ukumemetheka ngesiqhubu kwayo iCOVID-19. Kukhanya sobala ukuthi abantu abafayo khathesi yilaba abalokhe bebalekela amajekiseni okuvikela ama-vaccines. Ngibona bezempilakahle besithi umkhuhlane lo ukhanya ngani uzaqhubeka umemetheka ubangelwa ukuthi khathesi kwelapha kwelemelika kwamanye ama-states sokuyisikhathi somqando. Njalo khathesi sesikhangelane lekhefu lekhisimusi, abantu abaningi bazahamba besethekelela izihlobo labangani endaweni ezehlukeneyo. Njengoba ngitshelo ngaphambilini ukuthi kukhanya ngani abantu abafayo sibili khathesi yilaba abangazange bahlabe.
Ijekiseni yesithathu le i-booster shot esihlatshwa abantu bayasukuma yini ngobunenge?
Indaba yokuyasaba ama-booster ha sibona ukuthi vele abanye abasabanga wona la majekiseni akuqala. Nxa sesikhuluma ngama-booster, mina ngike ngakhuluma labanye abanye emsebenzini engisebenza labo labanye abangani nje bekhanya bewahahabela sibili ama-booster ukuthi abanye besiyahlaba. Omunye engikhulume naye sithi uyahlaba, besiyahlaba namuhla abantu bekhanya bewathakazelela, kodwa bakhona abanye vele bathi mina ngahlaba wona la namabili akuqala kumbe yodwa yena lani qala nyabe ngisaya kwenzani futhi, ngoba kulokhu kukhanya kule eminye imibiko la ephumayo edonsela abantu khatshana lama vaccine. Bengibona njalo ukuthi kuleli lizwe labantwana abancane sebekwanisa ukuhlaba abama iminyaka emihlanu kusiya ku-11 balakho ukuhlaba, abale iminyaka engu-12 kusiya ku-17 bayahlaba, lama 18 years bayakwanisa ukuhlaba njalo amajekiseni wona lawa, kodwa abaningi bayesaba ukuhlaba.
Unkosazana Brenda Moyo usebenza kwezempilakahle eMaryland khonapha eMelika. Kusenjalo inani labantu ababulawe isiphepho esilamandla esidale umonakalo omangalisayo ezabelweni eziyisithupha ngolwesihlanu selikhwelile njalo selibalelwa kukhulu. Isiphepho lesi i-tornado ngesiNgisi siqothulesa levula ya-Kansas, Illinois, Mississippi, Missouri, Tennessee lase-Kentucky lapho esibulale khona abantu abedlula amachumi ayisishiyangalombili 80 ngokubika kukasibalukhulu walesi sabelo. Siziphethe ngebezihamba phambili. kubhubhe abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangu-2138 belo mkhuhlane lo. Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usebanje umkhuhlane we-COVID-19. Inhlanganiso yezisebenzi iZCTU ithi ikhisimusi yalonyaka iza kuba nzima kakhulu kwabanengi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.